So we see card send up a VOA in the belly.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku 2 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ivandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizani ngoba ukhetho oluzayo.
Sangena emathebeleni sawo sazuza 70% satshaya izandla sathi hayi abakamqhakazi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolimbi owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho konoko abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF.
Thina sitshutshisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sizinuke amakhwapha, singenile kumaprovinsi wonke angitheni sicubungula sifuna ukubona ukuthi lanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngaphi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hathi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland and Central sabona eMashonaland and Central bale 56% abantu abathi bayasifaka sivothela. Saya eMashonaland and West sazuza 60% abazazivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saye eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. IMasvingo layo yalandela yasipha 65%. Thebelelend North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebe bonile ukuthi ibandla lezanu libatshela amanga mnyaka yonke. Sangena emathebeleni South sazuza 70% satshaya izandla sathi hayi abakamqhakazi nabantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sazuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sithe sesicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi angi-10 sabona sizawina nge 67.9%, round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council la kuma-parliamentary elections, ngitsho la kuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima siqoqa abantu, sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda, ngitsho labasebenza kuhulumende ama-civil servants, ngitsho labe-armed forces abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabe zulu singene sanguduza sazi nuka makhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalanketa abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla odale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC, sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezanu-PF babuzi la ubakutshela khonokho, ungadobha uMonzoro la uza kutshela laye ukuthena la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga, uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa, labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalitshoyo, abalasiza zato sokuthi abantu bazathi basekela ngaliphi, ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba okhekhethweni, futhi abala constitution eyiyestengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo, bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikile lokudlelebezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqilibezela, bona babemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lobuqilibezela. Bayenza okusukuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi balamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo oluka-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So kusengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi thole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdifaye, bahambe bayasplitha amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabo Bulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwagcina kuyini umodi. Baza kwenza ngiyakhuthaza futhi ngoba uThamisa akalaleli uwe ungintando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele usecurator olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besitibona asoze silandele into etsho ngumnumzana uThamisa le dictatorship bafake ba split futhi amavote kanjalo vele ba driver ngeconfusion njalo futhi baphila ngeconfusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina ngiboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics uzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangayisibo bonke bona abantu abakhona kade abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF nguhulumende weMelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano weEuropean Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eleZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu, wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kweMelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela isikhali we-Defence Forces ICT purview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defence Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenzwe nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge South Africa lamazwe enjenge Botswana lani bona abalazijeziso ezinje. So lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So ngibona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kweZANU-PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi iziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
abantu abakhulumayo ukuthi uhlupa umuntu wonzulu wonke jikelele. Hayi, lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yaye kuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakadesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnankakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezo zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States. Ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika. Ubexoxa njalo elontungamile inkomo umnumzana untungamile inkomo uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma, yena osole elemelika lele lomhlanganyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Kuyadadisa ukubona ubone abantu abaseEU belokhu beqandela phansi, so bekhiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebebonakale besona futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhulu esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu. Ungathola ubana impendulo yakhona iyakucinga kungaphiingalutho olunjalo vele yakwazi ukuba kwezikhona indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into vele etholakalayo emhlabeni beseaeni sobe ngejile kodwa akukhona amanye amazwe ayenza konke but abakhuli ngawo abona bethi i-America ukuthi yenzani ikuhlulula i-South Africa ngenaniokuthika ukudlelana ne-Russia ne-China imabutela khona kwala nje kuthi basakhanti umhlabathi sawuzawaba ngokwethu.
Kodwa bathi okubahlupha kakhulu yimithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho bengakabotshwa.
Njana ubona into yakonke ikula njani i-PDO yinyanga yibhili esengenzimakhasi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endinezerika kona ngale ayisho nto engavumakala e-Britain abangeke wawuvuma e-Germany angeke wawuvuma konke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu asengezimathanda ukungazalantu wenzani. Nxa ama-NGO lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlangalisabi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa icingweni lontungamile inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosky liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela eziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalichumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kwaba zonke siyabonga inews. Kuma ngudawu 263. Hayi ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungisele ukuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Mangcono ma noma beza rika kodwa sizame ukuthi sikhiphe lonyaka ngoba abantu lokho asiyahlupha ukuthi kube naphakathi. Walangapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje. Ngoba abasizilanga ukuthi ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahle kahle la makhesele ezalukazezana bayadelela bahloniphi ingahlonipha abantu lokhu bona banikani imali eziningi bayadla basutra abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi ukuthi manje abantu besukume sukumelele lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumeni. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathe sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni uthi sesigijimele kuyewina. Asithiyeni konke nje ukube lokho sibisele emuva abantu siqalisa kwaqesa kwegrade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthi asebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivote. Yiko ungavoyisa kuzwakale lokhu kukhuluma ngulwesoli zanu, ngulwesoli triplisi, ngulwesoli MDCT, lwesoli MRP. Akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivote nini, kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma ballot box labo siyakhuluma khona, kuyaphuma khona i-answer yiyo. Siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo. Singasobani kizwe politiki, kodwa kasigijimeleni ukuyevota ngoba bazavota yithi kasobantu bonabo abagijimela khuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi angaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becashe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma lephepha kubalot box kuphela kuza sihlamulile. Asisukumeni ngobuningi siyeqeqesha ukuvota vele kusela sikhathi. Okade lokho esathi ngisacabanga ngathi asukumeni namhla ebhalisa ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo okhulunywayo sonke sesirese sinde lokho. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani, sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu esigabeni sako siwuvule Plumtree uKhanyani Ncube. Yes. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igukura hundi. Into yazo yonke ziyenzayo nje aziba nokwethuka. Azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba ubuya ngabuza nibulala lapho. Kambe nangalabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali esidakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, ebhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumeli senhlanganiso yababalisi. Ngithi babambe ngamandla abantu laba abaqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze bathiwe izimali zabo ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangele lapha phansi umsebenzi wababalisi kodwa nxa singakhangela sithole ukuthi amapolisa baphuma ezandleni zababalisi, omongikazi baphuma ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphuma ezandleni zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi bababambane njengababalisi, baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Okwamanje nxa sikhangela uhulumende lo, sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangena lo msebenzi abawenzayo kabalalutho abalukhontributhayo kwagithi thina abanye abaningi, kodwa but yibo abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banikwe imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabulela sibili bantu bezimbako labotibeli umkamile inkomo kini lonke abantu besitudio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizenzayo, sizizwisa sizilalele kuthi sikukhulumayo. So kungani abantu bakithi singatholwa ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu okuthiwa kule zulu okuthiwa ngubani, le zulu okuthiwa ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yikho. Hayi, ambongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo, noma kulabavoti kuvota, abavotayo abavoti bake bakithi lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Siye sisondele sokuthi size sizobona lo ubhalisa kwethu kumbe kuyadlekile. Kodwa kufanele sithethise singakafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota, siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Angani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu. Izimbabwe la ingakivuke ibe yiZimbabwe. Hey, kangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga. Hey, idown sisayenza isinkwasayo hey, mhlaba kabheda shem, angazi ukuthi kwenzakalani. Fulekelani usathane engangeni ke phume usathane eZimbabwe, sike sibeni kahle inxa esingalunga. Ah, khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo, thina esingalamainshuwarensi enkomo siyayithatha hapi njengoba sebeqeda inkomo, sebeqalile izinkomo qalaa. Hayi, siyabonga abantu bakithi, sibulisa lonke nje. Hayi, akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma ku-Studio 7, sibeke umthetho ukuthi silayane, sifundisane ukuthi abantu bezala ukulalelana, bezama ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ebe nguhulumende, mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo, kodwa mangaye lokhu yabonakali angeke buyele.
Siyabonga. Studio 7 injani? Ngicela lingisize lapha, ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKhesa kwaKompunzi, so kuthiwa kuphuma eKhesa emaphizi kechakathuli. So mina ngikwazi nabahlangana lo mama elokhu zenini, ubaba bahlangana lo mama eBulawayo, hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi, so ngicela usizo. Kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayengujalo, ibizwa kuthiwa ngujalo. So kuthiwa bona ekhaya baphuma eKhesa emaphizi kechakathuli. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani nsize mayikhona ukwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Hallelujah.
makazahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehle kanti ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi livanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Siludriba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.